So we zika descenda baku VOA Ndebele.
Na kwezekuse ni mtuagansi ngolwesi ni mshaka 16 kumpalagansi 2021 ikama ngwentunga milinku mo nazi ezihamba pambili. Inani labantu ababulawa i-COVID-19 ngosuku likwele ngesilinganiso esikhulu izolo laya kuchumilane 14. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi umhlangano wayo wokukhetha inkokheli entsha uchithwe ngabasekeli bezanu-PF kobulawayo izolo. Abahlali belokithi lePhumula South kobulawayo sebethwele nzima ngendwangu ezikhwela phezu kwezindlu zibulalele mpahla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abalitshumilane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ababanjelwe umkhuhlane bazinkulungwane ezine ezilamakhulu edlula amathathu 4,367. Lokhu ngokwakuqala esikhathini eside ukuthi i-COVID-19 ibulale abantu abaningi kanje ngosuku. Abaphethwe yilo mkhuhlane sikhuluma nje bakhwele baya kunkulungwane phose ezingamatshumi amahlanu 46,378. Asebebhubhile bakhuphuke baya kunkulungwane ezine ezilamakhulu aphezu kwayisikhombisa 4,759. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo njalo bazinkulungwane phose ezingamatshumi amabili 18,253. Abahlatshwe esivili bazinkulungwane phose ezilitshumi lanhlanu 14,747. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance yona ephatheke kunhlelo zokulwisana le-COVID-19 umnumzana uSenisipanda.
Uhlobo olutsha olwe-COVID-19 oluthwana yi-Omicron lukhanya lumemetheka esifunguzane esikhulu. Ngakho uzulu wonke uyakhuthazwa ukuba alandele izimiso kanye lezixwayiso ezivelela kwabazempilo kahle lalapho ezivelela kubafundisi nxa sikhuluma labo emabandleni ukwenzela ukuthi sizame ukumisa ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Njalo siyazi ukuba sesiya kukhefu, abantu abaningi bafuna ukubuthana, ngakho kuqakathekile ukuthi izixwayiso lezo sizinanzelele. Njalo ngifuna ukukhuthaza labo abangafunyana belalo leli gcikwane, noma umuntu acabangela ukuthi ulalo, ukuthi bantu hlala ngekhaya nxa ulalo leli gcikwane, noma usubanjiwe ukuthi ulalo, akuhlale ngekhaya ukwenzela ukuthi ungathelela abanye. Ngoba abantu abaningi uyatheselalo kodwa lokho efuna ukungena edrobheni, ufuna ukwenza ezinye izinto, wena ukwazi ukuthi kodwa ucabangela ukuthi ulalo leli gcikwane, kungcono uhlale ngekhaya kuhambe abanye besiyayenza i-shopping lezinye izinto.
Ukhuluma ngokuqakatheka kokulandela iziqondiso zabezempilakahle mayelana ngalomkhuhlane, ungathi bayazilandela yini abantu?
Kudube sesilale ukuthi abantu abaningi kabalandeli izimiso eziphiwa ngabazempilakahle abe-Ministry of Health. Njalo ke siyananzelela ukuthi udaba lokuthi umuntu agqoke imask ngendlela eqondileyo. Abaningi umuntu uyabe le mask kodwa ingaphansi kwamakhala, lokhu kutsho ukuthi kuyabe vele kungancedi lutho. Ikanti njalo abaningi ukusanitizer lokugeza izandla abasakwenzi, bayo lokhu bebamba ubuso babo ngaphe thinte ezinye izinto. kakhulu njalo abantu bayasondelelana kakhulu siyananzela ukuthi kumbe kusemabhanga kumbe kulapho kushopwa khona kumbe kulapho kwenziwa izinto ezihlanganisa abantu abaningi abantu abasakunanzelela ukuthi bamelane khatshana lakhatshana njalo sinanzelela ukuthi kule ndawo lapho kunathwa khona okuwoswa khona izinyama emalokitshini ethu endaweni ezehlukeneyo abantu bayabeminyene bengalawo amamaski njalo bengalandaba lokuthi lumkhuhlane ungamemetheka ngakho siyacela abantu ukuthi kulokuthi simelele ukuthi sichithwe ngamapholisa asizinukeni amakhwapha kube yithi esimakhatshana lakatshana esigcinayo impilo zabanye abantu
Umnumzana uSeni Sibanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi umhlangano wayo omkhulu wokuphetha umnyaka njalo obukhangelelwe ukukhetha inkokheli entsha o-annual general meeting uchithwe ngodlakela ngabasekeli bezanu-PF izolo. Umhlangano lo ubuqhutshelwa ehoteleni ye-Rainbow kobulawayo. Abasakhulayo laba bavikwa betheleke bengasadlanga nkotshana batshaya abanye njalo bawisa amatafula besithi abantu ekade besemhlanganweni lo kumele bachitheke ngoba kungumhlangano we-MDC. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-ibhetshu likazulu umnumzana Mbuso Fuzwayo obekhona emhlanganweni lo yena othi uzibonele ngawakhe.
Ukuthi umhlangano ophakathi kwabuya abantu ababevela ebandleni elezano PF balethwe ngezimota ngibabone ngamehlo ami yibo abafike bachitha lowo mhlangano abantu bezano. Abanye ngiyabazi abanye bathethwe abazihlalise kakatha abahlalise kakatha abathengisa lapha emgwaqweni lo u-5 street.
Bechitha umhlangano lo abantu laba bebesithini kahle kahle
bathe abafuni kwenziwe into ze-MDC lapha ngabahambe bekwenze bezenza kibo emashonaleni yabo ngabanye kodwa kulabanye kodwa besihlanganisa izindebele nesishona bakhona abathayiweyo kulodaka amadaka amabili athaywe ngamampama phambi wami ukhona othaywe ngempama ebuhlungu esibili ngikukhangele ngamehlo bathayiwe abantu izinto zifike zawisa izinto zehotelini okuluhlupho yikuthi i-rain izano iyakukhola ukuthi into yabo so uma zokusenza izinto ehoteleni abathi ngeyabo baye becabanga ukuthi sebedeleliwe kodwa okunye oda ababuye bekucabanga bebesithi umhlangano we-MDC babuye becabanga ukuthi umhlangano we-MDC engakwaziyo ngoba before that bekubuye amapholisa ezama ukuzomisa umhlangano lowo azama lokubisa amapholisa amanye kube ama-plainclothes bazama ukuletha amapholisa e-central so ngiyakucabanga bangela ukuthi amapholisa angabe eyiwo adalele enkemenkeme wahamba adinga izigebenga zezakhe
usuke waqhubeka yini lo mhlangano kumbe uchithekile kokuphela
mina ngisengasuka ngahamba ngoba ngendlela odawa izinto sezizo zona kangazi ukuthi kungabe kuqhubekile lalobo ungaqhubekanga ngikhothi kulezi nqumo ezingabe zenziwa ngabantu abaningi basuke bahamba so iningi labantu lisuke lahamba kodwa lokhu kungisibonela sokuthi izigebenga lezi ziyethuka ziyaphanika ukuthi abantu uma bengahlangana bangadliwa kukhetho luka-2023 mbona yinto oda ngibezwa nje be ukuthi hayi abantu laba abalefiye yokuthi abantu abahlanganayo sebekhuluma ngabo ngayimbi nodambezwa nje bedobhela amaphepha we-agenda lanilani bekhuluma ngokuthi kuthiwa zanu khona lapha
bakhona abanye abaloba enkundleni zokuxhumana lapha Fuzwayo abathi udlakela lolu lungaba lubangelwe ngabanye abaku-Crisis in Zimbabwe Coalition ngoba kukhanya kulokulwisana kulenhlanganiso
Hayi labo babhala okokucabangela mina abantu ababuyile mbabonile abantu abathaya abantu mbabonile abantu abenze konke lokhu mbabonile manje asidlakela olubangelwe ngabantu odabe ku-ADA ludlakela olubangelwe ngabantu ababuyileyo bangabhala abakubhalayo anti abantu be-social media ngama-analyst but mina abantu ababuye benza konke bembakhangele ngabantu embabonileyo ngaba bazi
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhetshu likaZulu kodwa isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo kuZanu PF umnumzana Mabutho Moyo utshele iStudio 7 ekobulawayo ukuthi abadale udlakela lolu ngamalunga e-Crisis in Zimbabwe Coalition alwisanayo hatshi abatsha bebandla lakhe
izizalo kuyafisa ukusebenzisela ukhetho lwamaprovinsi abantu babhizi basabalele kumadistrict bakhampena erenbotheni sathi yasikhathilani sijikiza umhlangano esingalingatshwanga kuyo
bathi abantu abafikileyo bathi abanye bayabazi ngamalunga enu lanxa nje bengabaqambanga ngamagama
ngabe ngabantu abazotholakele baqambe ngamagama kube le post efakwe ngupride mkhono ilunga ye-crisis international bonaba bathi bayi-coalition of crisis bebazithiwa yini into le kukhanya kule 2.6 million US dollars eyadliwayo so ekhethweni leli kube lama-faction amabili and sokukhanyake sokusobanti kule faction ezanqoba abanye bahle bafaka i-signal cwa kwandlela abantu abaningi kakhulu ngibona ividiyo nje lapha ku-twitch
ngezinye indlela udayi ngabantu be-crisis abalwisanayo abalwabodwa lina njengezanu PF alilani lakho lokho
thina silani lakho lokho zakufuadela nje ama-screenshots la made ngiwabona nje lapha ku-social media ngale ndlela zokuba kuthuma upride mkhono ngizawuthola lokhu ekhona kobulawayo nje hhayi bembhola nje omanye ama-sections exota labanye abantu hhayi uzondile uganuni wako ukuthi uthole ama-death threats aliyabona abantu babembaqambayo njengabantu be-opposition abantu bama-c s os lawa ahambe ezana ancedisa abantu wona eyingamalunge e-MDC so thina ukuthi besifake edabeni laba ayithink
Umnumzana Mabutho Moyo isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo kuZanu PF sixoxela ekobulawayo Abahlali belokishi lePhumula South kwabulawayo bavikwa sebethwaliswe nzima zindwangu ezikhwela phezu kwezindlu zibulale ama-asbestos njalo zibuye zidilize impahla. Inkundla ye-Community Podium yethule umfanekiso enkundleni ye-Twitter izolo oveza indwangu zihlezi phezu kwezindlu zingagqize qhakala. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivinti.
Indwangu lezi ziyafika zikhwele phezu kwezindlu siyakwazi ukuba nendwangu vele idlala njani ikhonapho ngingavuzeka lokhu kukhanya kuyafa ama-asbestos njengoba siphakathi kwesikhathi sezulu sokule ngozi yokuthi izakhamizi sezilohlupho olokuthi nxa izulu lisina amanzi azagcwala phakathi ezindlini njalo eziyindwangu uhlupho lwazo kuthiwa ziyangena even phakathi ezindlini zingathola ungavalanga kuhle bese zithatha lokudla okukhona phakathi so ke abantu bayakhala kanzima sibile ukuthi akusatshiya lutho phandle umuntu engajengathi kumbuya wayo uyawatsha kumbe weqeda ukugeza impahla zakhe imiganya ukuthi ayitshiye phandle besaba ngoba lezi ndwangu zikhanya zihlukumeza abantu ngendlela eziphakemeyo so ke izakhamizi zikhathazekile kakhulu ukuthi kambe zadubeka kangaka zona zihlezi edolobheni kufanele ukuthi nga lenzo zenzalo emakhaya ngokunjalo abantu bahlukumezekile kakhulu ngempahla zabo ezifayo ama-wind panes afayo le mpahla zabo nxa begesile phandle laphana eziphongukuhlakamezwa nje lazo zibulawa yilezi ndwangu
ugatsha olumele luluphathe lolu daba iluphi njalo luthini
Well, sikhangele ukuthi ugatsha olufanele lusebenzele indaba nguye umasipala ngokwakhe esebenzisa ugatsha lwama-rangers kodwa siyakunanzelela ukuthi ama-rangers nxa inyama zakhe zihluphe kakhulu labo basebenza lugatsha lukahulumende olwe-wildlife nabo ukuthi bancedisane so ke ngokunjalo imbiko sihanjisiwe yizakhamizi ukuthi umasipala la abone okokwenza esiliqinisa lokuba nakukhona okwenziwayo ngoba nxa kunanzelela ukuthi uhlupho lolu seluphakeme kangaka sokufanele basebenzele be-wildlife njengoba nje
Ngaphandle kwendwangu lezi ungathi zikhona yini ezinye inyamazana ezihluphayo khona ngapho kobulawayo?
Ye, zikhona ezinyamazana ezihluphayo. Siye sathola futhi umbiko eGwabalanda lapho abantu abebehlaselwa khona zinkawu. Kwazi sizathola umbiko ukuthi inkawu ibisihleze endlini ingasaphuma okuyizilokhu izihlidlayela phakathi. Lako masine safonela bona bakamasipala, bona bama-rangers ukuthi bagijime bancedise. So ke uhlupho lolu lwenyamazana lukhanya lukhona. Kodwa inyamazana lezi eza ngekhaya lazo eqinisweni ezithwalisa abantu nzima. Ikakhulu khale kubophumla south ukuthiya ngapha kobonkulumane 12 usehlisa kubogwabelana nemagogonosa. Uyananzela ukuthi kuba la madongi ikakhulu futhi ephumla khona ngala madongi ahlukumeza abantu abathi bayakomplaina bayakhala. Ingadi laphana bayalima amadonga ayangena adle. Akwezi indawo izimbuzi ziyangena zidle, onkomo bayangena badle. So ke siyananzelela ihlupho solukhona lokuthi inyamazana sezibanenge edrobheni ngaphandle kwalezi inyamazana zendle, laze nezi ezinye esizifuyayo lathi sezihlukumeza abantu kakhulu.
Umnumzana Ambrose Sivindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Izim Life ithi kulamasotsha amabili afele engozini yokubhewuka kwemota yawo emgwaqweni osuka ePlumtree usiya eMakorokoro izolo. Amasotsha la ebelanda umhlangano kamongameli yemasoni Mnangagwa. INewsday ithi induna yemaswingo uChief Murinye usexwayise umongameli Mnangagwa ukuthi ulakho ukunqotsha kukhetho luka 2023 nxa engekela ukulwisana lenkohlakalo elizweni. Ikroniko ithi uhulumende useqinise amanyathelo okuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 emingceleni yelizwe njalo usekhuthaze abantu ukuthi bekele ukuhamba-hamba ngekhefu lekhisimusi. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani ekuseni. Nivuka njani? Hayi, siyabonga bakithi. Siyabonga. Sibonge nje zonke izinkulumo ezikhulunywayo, zizizwayo ngoba hayi thina indaba sidlala esuku zonke bakithi. Ukuthi ilizwe leli selithanda. Into uma ithanda uyayithanda. Hayi ukuthi singama-politician. Hayi, silalela kuphela nje sibeyazi ukuthi kumila njani. Yini okuguqukayo, yini okulokhu siyaphansi. Ilizwe liyavuka na kumbe ilizwe lisole siphansi siyaphansi na. Hayi, sibonge laphana kulo mngane wami laphana omunye okhulume ukuthi uzothina igwaqo yalungiswa. Lami ake ngibe le big question enjalo ukuthi kathi limgwaqo elungiswa ilungiswa ngaphi. Abanye abantu engizobe njalo bethi imgwaqo siyalunga iyavulwa. Kithi bakithi siyasokola le Plumtree la kula mgwaqo olungileyo. Eni Plumtree liyanabona uma uyikhangele ibhoda yesibili ubukhulu. Ene ingeyesibili ubukhulu yiyo futhi ibhoda yakuqala maybe yasebenza abantu kakhulu abantu belokuze abe Plumtree yokuqala ukusebenza endaweni ezifana nama-South Africa. Ibhoda kakhulu ukuthi angayiyo vele imgwaqo elungileyo lanodombode mara othegwane road leyana leleyo kuzinyama le. Kodwa siloke sisahamba emigodini. So khonaphana nje uvele from usedorobheni nje is about maybe 50 meters ma uphuma nje Plumtree uhle vele uqale nje vele ukuthwala nzima mgwaqo awuhambeki 50 meters. Imagine khonapho uyaze siya kumakulela 200 and something 100 ks. Usho ukuthi ithola ukuthi manje siya ku-100 ks ngihamba maybe 6-7 hours wakwakubona ngathi khonoko. Hawu bakhithi imali ibhadala bangake emabhoda kodwa kuziyabhadala se-insurance ngiyani. Hayi, besipholele bakithi.
Sanibonani balandeni bakastudio 7, ninjani lonke? Ngiyalizwa liyakhuluma kodwa yinankani kodwa ngalo muntu othiwa ngugawu lothi ufuna ukuvotela kwapha emathebeleni ndinode. Hhayi, lanothi vele upane khonapho ndingabe jojolo kumbe ngingabangaphi kwaphela upane. Umuntu lo ma lehlala imlali ekhuluma kustudio 7 inkulumo zakhe umnyaka lodlulele lapho wayekhuluma ngendlela enjalo yazi ngabona limvotela kaphesi. Hhayi, lawelehluleka lani angazi kathi kehlulani lani kelitshintsho change amayitiro man, lika chinchisimo man. As a motto of Votera, Perinco Mazakaizi, Gentiles, Kuma Mladi, Lapu, and Voice America. Ukaras motto of Votera was the Chinese and the Sarapan Pumu de Mat. Our understanding of the Pans will
Sermon and was hosted to seven. Okuluma lo Tulano Wendlove and Kai was Kuboko footing up in Danjalo. Only to mail a message Lapora Balua. Lako Labosoma to Sogun in Ketavicha, which in Jimmy's ZPC to Ovales and Mashona Rupil. Lapo, Gelapos Ovales, Kalang and Rupil. Is Balua was in Dawas Balin, what Zakuna Zaman would Lilinganese, the indawo so ngathi studio 7 ngeplan ukuphela hayi ekani kwenza kanjalo ngiyaphinda futhi igama lami uThulani Ndlovu kosikhubo khube enkahle ngiyabonga
Sanibonani basakazi baka studio 7 sanibonani nabalaleli baka studio 7 ngiyabonga ukholeni mzoka mazoka tube encelweni yegwanda lesigodini Ya, kuzima. Ya, bengilalele asakhe filimu. Omama bechaza ngendlela abashaya ngakhona ngegugula wonde. Omama abahlupheka ngakhona ngendaba yegugula wonde. Abantwana abafa bekhitshizwa amathraki esayithini lasembembeswane. Ya, indawo yayibuhlungu lento leyo ngoba ma ubheka le filimu le, ma ulalela inkulumo yabomama labo. Noma obaba labo ngoba ukhulumile omama ukhulumile obaba bengilaleli angiqathanga ukuyilalela lo nkulumo ngisengayicima ngoba kubuhlungu okwakusenziwa nguhulumeni wezanu kubuhlungu okwenzeka ngingazi abantu abanjengoba gawule ma besizwa inkulumo ezinjengalezi ma bebona la mafilimu esakhe filimu ukuthi bona bathini ngiyamuzwa ugawule manje uyakhuluma uthi yena ulwela ukuthi abe ngumphathi wezanu emathebheleleni nothi uyovotelwa ngubani ugawule ngubani kodwa umuntu ongavotela ugawule ukuthi abe ngumphathi kubuhlungu ngendlela umama lo akhuluma ngakhona ukuthi washaywa ngengodo bekhunyuliswa omama phakathi kwabantwana phakathi kwabakhwenyana phakathi kwabomamazala into eyayisenzeka ngendlela mangiyilalelisisa kahle indlela ababebashaya ngakhona kusese indlela laba ababebashaywa ngakhona efilabhosi ngesikhathi sempi mina bengisefilabhosi ngesikhathi sempi endaweni yasekhanka bezi amazalukazi beshaya obaba beshaya omkhulu hhayi ngenswazi ngiyongotho bebabulala
Studio 7 Salbonani zishobo ezinhle ezithandekayo bantu bakaNkulunkulu ngiyalibingelela lonke nje zihlobo labangane yimi uzikodle ngilapha kwelase Botswana ngingavala elinye iphepha lapha izolo lapha kade lisithi the Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZACC has identified the Zimbabwe National Road Administration ZINARA Vehicle Inspection Department VID and ZRP as the most corrupt state departments. They pocketed at least not less than 200 USA a day. Studio 7, asimanga iphephalele ndibone lapha izolo. Kwenzakala kimi mina zikode. Ngatshayisana layo mina iroadblock 10 kilometers to Plumtree eyama VID. Ngize ngika amapholisa angcono. I-VID leli lahluphana lami lifuna i-20 USA. Ngenxa ye-indicator angitshela ukuthi iyatshaya kodwa kuyicitshe. Laba abantu ba-corrupt. Undodalwana u-corrupt ngiyamazi ngamqamba lokumqamba. Nomnyama oqathola intamo enkala kathi ngangendle.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318 zingene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abakhokheli bamazwe aseAfrika sebekhuthaze ohulumende babo ukuthi bafake imali enengi kungatsha zempilakahle ukuze benelise ukulwisana lemikhuhlane efana le-COVID-19. Umsakazo munye uthi umongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin lomkhokheli weChina umnumzana Xi Jinping babe lomhlangano besebenzisa inkundla zabo mabonakude izolo. Umhlangano lo uza ngesikhathi kudlondlobala ukungezwani phakathi kwamazwe ababili lava lamazwe asentshonalanga. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden wethekelele esigabeni seKentucky ukuyazibonela umonakalo odalwe isiphepho kulumango kanye lakwezinye izabelo eziyisithupha. UBiden ubhode emadolobheni atshiyeneyo eKentucky ehlangana labantu abadilikelwe izindlu kanye lababhujelwe izihlobo labangane kulumonakalo. Isiphepho lesi sibulale abantu abedlula amatshumi ayisikhombisa lane 74 eKentucky, njalo sibulale abedlula itshumi lasithupha ezabelweni ezigoqela iMississippi, iMissouri, Illinois kanye leTennessee. UBiden uthembise abantu laba ukuthi bazathola uncedo lokwakha kakutsha kuhulumende wakhe. Sixoxele hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringai, yena ohlala e-Ohio khonapha eMelika.
Into eqakathekileyo mangumongameli welizwe ikutshengisa abantu ukuthi ulabo ngezikhathi ezinje. Kubuhlungu kakhulu ukulahlekelwa ngama-investments anjengezindlu, but premier of all abantu labantwana asilahlekele ngabo by this tornado. So ukuhamba kukamongameli welizwe uBiden esiya eKentucky kuqakathekile ngoba it shows the humanity of the presidency, not the president but the presidency, the government elizwe.
Ukona kuyini kahle kahle okuphuthumayo abantu laba abakudingayo abangancediswa ngakho?
Sibone umnumzana Biden thembisa ukuthi bazancedwa with their livelihoods. Abalahlekelwe imuli, it's always good ukuthi babone labo ukuthi abantu abaningi are concerned about them. Uncedo abangalinika abantu laba is ukuthi FEMA siyakwazi ukuthi iye hamba phambili to assess ama damages and then reimburse abantu to start again. So uncedo oluningi okakathesi is maybe current situation but dingelwe indawo zokuhlala for the meantime because siyakwazi ukuthi kathesi sokubanda lakho and sokuyiwinter and the construction eziningi will have to take place spring le summer. But I think uncedo is accommodation, school districts, jobs for abantu ababe move from one place to the other. Because sometimes they might need to move out of state to get accommodation, schools for their children, themselves, eminyenge.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Lokhu ngokwakuqala esikhathini eside ukuthi umkhuhlane lo ubulale abantu abaningi kanje ngosuku. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi umhlangano wayo wokukhetha inkokheli entsha uchithwe ngabasekeli bezanu-PF wobulawayo izolo. Kodwa abezanu-PF bayakulandula lokhu. abahlali belokishi lephumula South kwabulawayo sebethwele nzima ngentwangu ezikhwela phezu kwezindlu zibulalele mpahla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kusene njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.